Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 18 kuZibandlela 2020. Ngusithandekile Mhlanga, endabeni zethu lamhlanje. Ingcwethi kwezempila kahle zigcizelela ukuthi abantu beqhubeke belandela iziqondiso zokwenqabela i-coronavirus. Ngesikhathi, inani labatholakala belegcikwane leli liqonga.
Since kungene i-second wave, sokungama COVID after COVID. Ama mortuaries are flooded our government. Imizimba igcwele. Laba bantu abayiwo abashiywe ihlobo, abasenawo amandla, abasenawo ama resources, ngoba sebelahlekelwe ngabantu abaningi kakhulu. Thola sokushona abantu 3, 4, 5, 6. Ngamndeni munye since i-COVID iqalile.
Amankampani emingcwabo asekhuthaze izizalwane zeZimbabwe esezihlala kwele South Africa ukuthi zibe ngamalunga enhlelo zama-burial society kumbe ezama-funeral policies. Kuyanyakazela abezomvikela esigodlweni seMelika eWashington DC ngesikhathi kulungiselelwa ukugcotshwa kukamnumzana Joe Biden webandla lama-Democrats ukuba ngumongameli omutsha walelo lizwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abantu abadlula amakhulu amathathu 322 batholakale bele COVID-19 ngokutshona kwelanga layizolo. Okukhweze inani lasebehlolwe batholakala belegcikwane leli kunkulungwane phose ezingamachumi amathathu 27,203. Lokhu laqhamukayo eZimbabwe nyaka yenye. Abakhulelwe ngumkhuhlane we-coronavirus babengamachumi amathathu 30 izolo kuphela. Abakhuphule inani lasebebulewe ileli gcikwane kwaba ngamakhulu edlula ayisikhombisa i-713. Ukuthi abake balaliswa yilesi sifo basila sebezinkulungwane ezedlula ezilichumi lasithupha 16,512. Ezwekazi le-Afrika, i-COVID-19 ihlasele abantu abayizigidi ezedlula ezintathu 3.3 million, yabulala inkulungwane ezingamachumi phose athoba minwembili 78,911. Emhlabeni jikelele sebeyizigidi phose ezilikhulu 95.1 million abatholakale belegcikwane leli, labulala abedlula izigidi ezimbili i-2.1 million. Elemelika yilo elikhokhelayo ngokuba lenani eliphezulu labantu asebehlaselwe i-COVID-19 emhlabeni jikelele. Asebekuzigidi phose ezifika amachumi amabili lane 23.9 million. Yabulala inkulungwane eziphose zifika amakhulu amane 397,611. Ngesikhathi igcikwane leli limemetheka eZimbabwe lemhlabeni jikelele, iningi labantu libikwa lilokhu liphithizela emadolobheni kanye lemalokitshini. Lingalandeli iziqondiso ze-lockdown ezokunqabela ukumemetheka kwaleli gcikwane. Ingcwethi kwezempila kahle zigcizelela ukuthi abantu beqhubeke belandela iziqondiso zokwenqabela i-coronavirus ezivalisa ukuvala ubuso ngama-masks, ukugeza izandla kumbe ukuzigcoba ngamafutha ama-sanitizer sikhathi sonke lokungasondelelani. Kodwa iningi labantu lithi kufanele liziphandele kulokuhlala ezindlini kungela kudla kanye lamanzi okunatha. Umnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association uthi bakhuthaza izakhamizi ukuthi zilandele lezi iziqondiso.
Ye, abantu bakubonakala bephithizela ikakhulu nxa ungena edolobheni kuloku phithizela ukuthize sibili ngoba emalangeni adlulileyo baze bagcina bethelwa ngamanzi ngamapolisi. Ngothi konke kuphela esidikidikini kodwa ke lanxa uhamba emalokitshini uzafica ukuthi vele abantu kabahlala ngaphansi. Ngibona ngazantu abantu balomnakano wokuthi ukuze umuntu athole iCovid kumele abe fike edolobheni kuphela, bengananzeleli ukuthi lakhona apha emalokitshini nxa lokhu siphithizela sivakatshayana ezindlini siyalelale igciwane lebelokhu lisabalala ngoba siyakwazi ukuthi siphuma kusikhathi sekhefu lapho kathi sivakatshelwe khona izihlobo ezivele emazweni atshiyetshiyeneyo. So ngokunjalo-ke nxa kuyikuthi umuntu lapha yena aphuma khona igciwane elike latheleleka kulowo muzi uzafika ukuthi nga abantu beyobayo abesiyalelali abantu ke bazagcina bethela nigcwane leli ivariant entsha le ingozi kakhulu ememetheka ngokuphangisa. So ngokunjalo ke esikunanzelayo ukuthi yebo yebo qinisekile sibili ukuthi abantu kabahlala ngaphansi bayaphithizela abanye ngabaye ezibholaneni abanye ngabaya vakatshena nayo nje abanye bala kungamaphatha abakwenzayo ezindlini okuncane khonokho okuzijabulisa bengananzeleli ukuthi bazifake engozini.
Kuyini okungenziwa nguhulumende lokungenziwa yizo izakhamizi ukwenqabela ukumemetheka kwegcikwane leli?
Abantu kabahlale phansi, igciwane kalihambi, kuhamba bona abantu. Nxa lokhu beyaluzela besiyalelali ngoba lingangena egumeni. Okwenzakalayo kade sikuthi izibhedlela ziyakutshela ukuthi zigcwele, mbe bayakubuyela ngkhaya uye isolate ngkhaya. Khonokhona siyakwazi ukuthi lapho esihlala khona thina izindlu zethu kuvele kuncane, uye isolate ungaphi, usebenzisa itoilet yiphi, uvele uphekelwa ngaphi. So okuqakathekile ukuthi senqabile ukuthi igciwane leli silithole. Nxa sesibuya ke kuhulumende, kuyisifundo esikhulu sona sekuhulumende ukuthi ilizwe liguqe ngamadolo linje, kuzaba nzima lanxa kungabuya loba yiwuphi umkhuhlane ukuthi abantu bahlale ezindlini ngenxa ukuthi abantu izisu zikhala umoya. So nxa kunjalo umuntu uyazibona sephumile vele egumeni. Nxa kuyikuthi ngabe kuthiwa bekulilizwe esingathi thina kalintengantengi kwezomnotho, uhulumende bekumeleke aphe abantu esingathi ngama-food parcels ezindlini kuze abantu bahlale phansi bangayobayobi, ngoba abantu owenza bayobayoba yikuthi badinga ukudla. Ngokunjalo-ke futhi abantu bayaziphandela elizweni leli, siyakwazi ukuthi phose 90% kabasebenzi bayazisebenzisa, khonokhana kwenza ukuthi abantu kube nzima kakhulu. Njalo sikhuthaza uhulumende ukuthi atshengisele ngomzekeliso ikakhulu emabhasini la avunyelwe ukuhamba, ngoba kakuncede ukuthi thina sibe 2 meters apart kumbe 1.5 meters apart while isithu kuzubukho lapha nxa abantu behlezi bayevelelwe ngama centimeters apart. Konokana kasiwo mzekeliso omuhle abantu abawutholayo kuhulumende. Uhulumende katshengisele ngezenzo, atshengisele ngemzekeliso. Njalo siyakhuthaza ukuthi iMinistry of Finance kumbe singalila abakhangele ngezezimali babe becabanga ukuthi umkhuhlane lo kungenzakala uhlale lapho kwesikhathi eside abantu bayo lokhu begula besifa, kambe abantu bazahlala okwesikhathi esinganani besezindlini. Ngakho-ke kumele uhulumende aphumele iqhinga lokuthi abantu ngabancedisa benjani behlezi ezindlini.
Lowo ngumnumzana Thembelani Dube, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Sixoxelaye ekoBulawayo.
Yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 6175 laku 7255 kHz ku-shortwave.
Isikhulumeli se-MDC Alliance uNkosazana Fatsayi Mahere uphiwe imvumo yokubhadala isibambiso se-bail ngumthethwandaba kamantshi eHarare namhlanje. Kodwa uxwayiswe ukuba ahlale kukheli aliphe idale, anikeze incwadi yakhe yokuhambisa i-passport njalo ayezibika emapholiseni kanye ngeviki ngolwesihlanu. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Mahere wethesa icala lokuloba amanga enkundleni yokuxhumana ebulenjini ye-Twitter ngodaba lokuthi kulepholisa elishaye usane lwafa lusemhlane kanina, okuyinto elandelwa ngamapholisa esithi ngamanga. Umantshi uTrinos Hutawashe uthe uMahere kakumelanga akhulumisane labafakazi ukugucela unina usane uNkosazana Rebecca Musariri okungaphazamisa ubufakazi bukahulumende kudaba lolu. Umantshi uTawashe uthe uhulumende wehlulekile ukupha bufakazi bokuvimba uMahere ukutholisa ithuba lokubhadala ibheli, ngakho-ke akabone lakho ukubaleka nxa engaphiwa leyo vumo. Uthe uMahere kazange anikeze amapholisa umsebenzi onzima kangako ngesikhathi bemdinga, ngoba wahamba yedwa emapholiseni okuveza ukuba kasoze abaleke. UMahere uyalilandula leli cala esithi ukubhodisa akwenza ividiyo yepholisa libuthanelwe ngabantu besithi umntwana lo wayesebhubhile kakulandile ukuqamba amanga okusemthethweni owe-Criminal Law Codification Act. Olwela amalungelo oluntu umnumzana Pride Mkono uthe ukuphiwa kukaMahere imvumo yokuhlawula ibheyili kuveza sobala ukuba icala alethesayo kalethusi kangako.
Ukuphiwa kwebheyili kwesikhulumeli senhlanganiso ye-MDC Alliance uFatsayi Mahere kutshengisela nje ukuthi i-state ibifuna nje ukuthi ibethatha abantu bafake emajele kodwa ingelayo indaba elohlonzi ebengayifaka phambi komthetho wandaba. Njalo kutshengisela ukuthi singakhangela ukuthi abanye bakhe abancitshe abahlanganisela ujobs color lo Hopewell Chingono, kutsho ukuthi uhulumende kapresident Mnangagwa ufuna ukuthi abantu bebonane ngamehlo lokusola ukuthi hashi indaba lo yephiwe abanye bengcitshiwe.
Ukuthi enye ingcithi ecubanga ezombusazwe umnumzana Mathew sithole uthi ukuphatha kwaleli cala kuyasolisa.
Udaba lokuphiwa kwebheli kukafatsayi mayere abanye abanjengabosikhala loshingono bengcitshwa njengozulu thina kusiphathe kahle sibona ngazathi kube lokungacaci khona lapho okwenziwe yi-state. Singazi ukuthi kumbe ubaba kamayele lo osebenzela khona ngale uzanupf kumbe nguye oyenza ukuthi ukhulunyelwe ukuze aphume yini umayele kumbe i-state eyenzileyo ukuthi aphume. Laba abanye abakhona ngale ejele bayenza icala elifana naye lo mayele.
Lokhu kuza ngemva kokuba intatheli izindaba uphe uShimono lo mmeli wezengeza kwest ongumsekeli kamgcinisalo we-MDC Alliance umnumzana Job Sikhala bengcitshwe ithuba lokuhlawula isibambiso sebheyili bona belecala elifana lelikamayere. Kusenjalo umabhalane omkhulu kumunisipali weHarare umnumzana Usaya Chisango uzaphindela emthethandaba kusasa etoniswa idaba lakhe lokufuna ukuphazamisa uphenyo lokusuzisisa icala lakhe lokuxotha isisebenzi sekhansili efuna ukuvala udaba lwenkohlakalo ekuthengisweni kwezitanda zokwakhela izindlu. Kolunye njalo udaba olusemthethwandaba umeya wedolobha leHarare umnumzana Jacob Mafume kasaphumelelanga ukuza edale lamhlanje ngemva kokuba amagqwetha akhe ethe ucatshangelwa ukuba engabe esele COVID-19 ngemva kokuba ehlanganele labathathu abafunyenwe belegcikwane ejele asebekulewe isifo lesi. Ngakho-ke uhlezi ngekhaya eyedwa ku-isolation. Udaba lwakhe luzaphenduka emthethwandaba mhlaka 23 Nhlolanja. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Direct from Washington, The Voice of America, VOA.
Kuyanyakazela abezomvikela esigodlweni seMelika eWashington DC ngesikhathi kulungiselelwa ukugcotshwa kukamnumzana Joe Biden owebandla lama-Democrats ukuba ngumongameli omutsha walelo lizwe ngemva kokunqoba umongameli Donald Trump webandla lama-Republicans kukhetho olwenziwe ngolwezi nyakeni. Ababona ngezomvikela bathi abalandeli bakamongameli Trump abahlomileyo balakho ukuhlasela idale le-Congress lapho kugcotshwa umnumzana Biden ngolwesithathu mhlaka 20 kuyona le nyanga. UGibbs Dube usethulela lolu daba.
Kugcwele ibutho le-National Guard phandle kwedala le-Congress emahofisini amaningi karhulumente endaweni eziqakathekileyo njalo kufakwe ucingo oluphose luvale ngci isakhiwo se-Capitol esahlaselwa mhlaka 6 Zibandlela ngabalandeli bakatrump abesithi kumele kumiswe ukuhlolisiswa kwama-electoral votes. Abantu laba bangena ngenkani kuleyo ndawo lapho babesithi bafuna ukuthwalisa nzima amalunga edala le-House of Representatives lawe Senate ikakhulu abakubandla lama-Democrats lalabo abangasekeli uTrump oloke sithi ukhetho lwebuwa ngumnumzana Biden labanye bakhe. Akula bufakazi obuveza ukuba ukhetho kalwenziwanga ngemfanelo. Ibutho ligcine njalo iWhite House, iNational Monument lezinye izakhiwo ezabelweni eziningi okuthiwa zingahlaselwa ngabalandeli bakaTrump abakungafuni ukuba uBiden angene esikhundleni sikamongameli. Ukugcwala kwebutho kwenza engani sokulempi yomvukela kwele Melika. Amapholisa ensida awe-Federal Bureau of Investigations kumbe FBI adinga ngamehlo abomvu abalakho ukwenza udlakela lalabo abangena ngenkani eCongress. Umnumzana okay Ndlovu olandela ezombusazwe uthi uyasinda okwenzakala eMelika.
Besisithi singahlukuluzwa e-Afrika sibe lalapha esireporta khona. Angikwazi ukuthi lokhu kuzacitshwa njani ngoba namhlanje abantu ama-leaders e-Afrika angavumi ukusuka embusweni asezichaya amaphiko bethi sesifanana sizabona ukuthi laba bantu bazacebela nga. Kambe nxa kungasela democracy e-America kuthi ukuthi o-Britain bazalandela.
UNdlovu uthi abantu abaningi kade bephephela kule Melika isikhathi sonke.
Ngemva kwezimpi kube lobuyanga obesabekayo e-Afrika. But i-Amerika ingenile ngoncedo langokuncedisa i-correct ama-leaders kubo Somalia lakunye amazwe lapha kade kuhlukuluzwa khona abantu ngendlela emangalisayo sike saba la i-Amerika khona ngale. Kusoba la ukuthi amazwe e-Afrika sezazenzela intando yawo ngoba nxa bazathi bathi bayakhuluma abantu base-Amerika bazabatshela ukuthi hayi bangulana meveni likhangela okwethu okwena likuboni na.
osekela uTrump umnumzana Sikhumbuzo Mlalazi uthi abantu bakwele Melika sokumele babhekane lokwenzakala elizweni labo hathi kuzwekazi leAfrika.
Sibonga khona ukuthi sekuvelile ukuthi Melika nayo inazo inkinga esifana nesinazo thina eAfrika, ikakhulu nemazwe afana kithi eZimbabwe sinenkinga zethu. Yothi cela ke Melika ithi iconcentrate kweza kwayo inkinga ihlukane namazwe amanye, nathi sibone kwethu singabantu bamnyama singcono kakhulu sisodwa bengekho abantu bamhlophe.
Umnumzana Joseph Juma owebandla lezano PF uyakusola kakhulu okwenziwa nguTrump.
Ngabe nje indoda le iyazivumela ihlale phansi iyeke lomunye lo ophumeleleyo aqhubeke ngomsebenzi, yikho kwenziwana ilizwe lisukume lime bese kusiba lempumela yomkonomi. Kodwa into engiyaziyo ngeAmerica, ngiyakwazi ubana abasoze bakuvume konke kokwana. Impethela yikutona uzagcina sehlezi phansi, uzagcina siyangekile, idemocracy iza prevaila.
Loba kulokuxokozela eMelika, uBiden ukhangelelwe ukuba uzacotshwa ngolwesithathu kulabantu abalutshwane kakhulu phandle kwedala leCongress ngenxa yomkhuhlane weCOVID-19 kanye lesimo esibi sezomvikela. Umsekeli wakhe unkosikazi Kamala Harris ukhangelelwe ukuba uzafungiswa nguJustice Sonia Sotomayor. UBiden uzahanjiswa eWhite House lapho uTrump akhangelelwe ukuba uzasuka ekuseni elubhekise emzini wakhe eFlorida. Kasuze ehambe emcimbini wokugcoba uBiden. Kodwa umsekeli wakhe umnumzana Mike Pence uthi uza kuyabona uBiden lonkosikazi Harris begcotshwa. Ngimele iStudio 7 iseMaryland, ngingoGibbs Dube.
Live Talk namhlanje sikhangela ukuqonga kwenani labatholakala bele COVID-19 elizweni. Lamalungiselelo okugcotshwa kukamnumzana Joe Biden ukuba ngumongameli omutsha wele Melika. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Osengena ukuba umkhokheli wamalunga edalela phezulu lePhalamende kweleMelika eleSenate, uDemocratic Senate Majority Leader Chuck Schumer ukhuthaza abanye bakhe baleli dale abebandla eliphikisayo elamaRepublicans ukuthi basebenzelane ndawonye labo ekusekeleni abakhethwe ngumongameli osemele ukugcotshwa uPresident-elect Joe Biden ukuba ngamalunga edale lakhe labaphathi ntambo ele cabinet. Le nkuthazo iphume emhlanganweni awenze le ntatheli izindaba izolo ntambama. Lokhu kwenzakala njalo ngasikhathi sinye namhlanje eleMelika linanza usuku lokuzalwa kwayelwela amalungelo abensundu umnumzana Martin Luther King Jr. Leli langa linanzwa njengekhefu ngomvulo wesibili wenyanga kazibandlela eMelika minyaka yonke. Inkokheli yenhlanganiso ebona ngezempila kahle emhlabeni jikelele eWorld Health Organization WHO ithi amazwe omhlaba abhekane lengozi enkulu kwezempila kahle nxa amazwe athuthukileyo engaqhubekela phambili evunyelwa ukuthenga imithi yonke elungisa ijekiseni lokuvikela igcikwane leCoronavirus eleCOVID-19 vaccine ngesikhathi kuchiwa phandle amazwe asathuthukayo angelayo leyo mali yokuthenga umuthi lo. Odokotela abasebenzela kwele Sudan babika ukubana kubulewe abantu abedlula amashumi athobami nembili kulelo lizwe phakathi kwensuku ezimbili ezedluleyo empini yomdeni eqhubeka esigabeni seDarfur. Lokhu kwenzakala ngemva kwamaviki amabili kuphela ivuyo lebutho lomanyana wamazwe ehlukeneyo liphume kulelo lizwe ibikwa isiphelile limpi yomdeni.
Amakampani emingcwabo asekhuthaze izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa ukuthi zibe ngamalunga enhlelo ama burial society kumbe babe ngamalunga enhlelo zokungcwatshwa ngamakampani la ama funeral policies njengoba ubhubhano lwe-coronavirus solukhwaza ngolaka lonyaka ukwedlula nyakenye. UThuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg wele South Africa.
Amankampani ancedisa uZulu ngezemingcwabo athi liyakhwela inani labeZimbabwe ababulawa ngumkhuhlane we-coronavirus ikakhulu ngalesi sikhathi ele-South Africa selihlaselwa lihlandla lesibili lalo mkhuhlane. Umqondisi wenkampani yesisonke funeral services umnumzana Devi Mlilo uthi indlela izidumbu ezigcwele ngayo emakhazeni yesabisa.
On the first wave, ikampani yethu asizange sadibana ne-case ye-COVID. But since kungene i-second wave, sokungama-COVID after COVID. Ama-mortuaries are flooded our government. Imizimba igcwele. Laba bantu abayiwo abashiywe ihlobo. Abasenawo amandla, abasenawo ama-resources. Ngoba sebelahlekelwe ngabantu abaningi kakhulu. Tholi sekushona abantu 3, 4, 5, 6 ngamndeni munye since i-COVID iqalile. So imali yokuthi basize bathathe ihlobo lezi bayozilondoloza emakhaya ayisekho.
Ngakwelicele umqondisi wenkampani yeDau Funeral Services umnumzana Limkani Sibanda uthi kuqakathekile ukuthi iningi lentsha esebenza eMzansi ilungiselele lakusasa hathi ukugcina ugogo labokhulu ekhaya sebethengisa inkukhu ukuze isidumbu size ekhaya.
Sinda kakhulu kulezi zinkonzo esiba nazo ezemingcwabo makuyukuthi umzimba uyahamba emakhaya. Sikhuthaza intsha ngoba intsha esikhathini sanamhlanje yibo abafaka kakhulu lana eGoli beyongcwatshwa ngogogo le makhaya. Siyabakhuthaza ukuthi mabathathe ama burial society, mabathathe ama policies kuwo wonke ama undertaker. Akukhethelekile ukuba uthethe down umthethe kuphi, as long as une policy uyakwazi ukuba ungcwatshwe ngesizotha, awunakuhlupha ifamily.
Lobanje uhulumende engakucacisa ukuthi bangaki abakwamanye amazwe ababulawa i-COVID-19. Abamakhampani ezimfa bathi ziningi izidumbu zababulewe yilo mkhuhlane abazithwalela ekhaya maviki wonke. Umnumzana Simanda uthi kugcina usiba lusizi uthole sekuthatha amaviki izihlobo zilokhu zidinga imali yokuthi umzimba kamufi usiwe ekhaya. Kusenjalo saphethe isikhundla somelwe eZimbabwe kule South Africa umnumzana Martin Makururu uthi lobanje imingcele ivaliwe kuZulu makhaza eSouth Africa leZimbabwe isidumbu zilelungelo lokuphuma.
So if someone has a relative who is passed on in South Africa and wants to accompany the body,
labo abafuna ukuyangcwaba izihlobo zabo ekhaya bavunyelwa ukuphuma kwele South Africa bephelekezela isidumbu.
They can drive behind the car, they can drive in front of the car, or they can go ahead of the funeral. Yes.
Selokhu uqala ihlandla lesibili lomkhuhlane we-COVID-19 kule South Africa, inani labafayo likhwela ngesiqubu esikhulu kakhulu. Okwakhathesi sebesedlula izinkulungwane ezingamashumi amathathu lesikhombisa over 37,000 asebebulewe yi-coronavirus kwele South Africa. Asebehlaselwe bona bedlula isigidi lezinkulungwane ezingamakhulu amathathu over 1.3 million. Melesuru 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguThuso Khumalo.
Wezemidlalo abaqeqeshi bomdlalo wenguqu bathi lisasekhona ithuba elokuba iqembu lama Warriors lidlulele kusigaba esilandelayo somncintiswano we-African Nations Championship lanxa linqotshwe ngele Cameroon emdlalweni walo wakuqala owesibaya sika Group A. Intatheli zindaba yethu ezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngocweleyo.
Umqeqeshi weqembu le-True Khumbulizwe Sweso uthi umdlalo wakuqala ubuvele unzima kuqembu leZimbabwe njengoba belidlala leqembu elimela ilizwe okuyilo eliqoqela umncintiswano we-CHAN.
Ngifethe ukuthi sibesidlala lama-WOS plazi ngiphinde ngikhangele ukuthi sesilomnyaka singadlali ibhora local la. Abafana labadlale kuhle kakhulu umdlalo waqala lwana ube ngumdlalo ukuthi labo babone amaphutha akhona lapho bafanele kona balungisise khona. So uzathi ke lapho siyadlala khona ke lamanye amaqembisi siyadlala lawo lemazwe siyadlala lawo. Njengokubona kwami mbonani sesingazama sibili kodwa siqhubekele siye phambili. Lo usudlile umdlalo asiwuthatheni sithi umdlalo uzasenza ukuthi khona sikwazi ukuqhubekela phambili sidlalele eminye imidlalo kuhle njengokubona kwami.
umsekeli kamqeqeshi weqembu lamankazana asakhulayo amela ilizwe leZimbabwe emdlalweni wenguqu uBokandebele uthi yena amaqembu phose wonke aphatheka kumncintiswano weChina sesimeni esifanayo ngenxa yomkhuhlane weCOVID-19 ophazamise amalungiselelo.
Ithimu yelizwe ilamathuba okuphumelela ngoba nanzelela ukuthi wonke amaqembu akuChan tournament wonke angathi alungiselelanga ngokwanele. So kuyingumdlalo ngobungqwele babaqeqeshi ukuthi ngupi ngempela ongakhona ukudlala kuhle ekhulume kuhle labafana bakhe ukuthi belethe impumele yefanekeleyo.
Iqembu leZimbabwe lisemsileni wengalane yesibaya sikagroup A ngemva kokunqotshwa nge-1 kanyalo. Iqembu leCameroon lona lihlezi esiqongweni lile miklomelo emithathu. Emdlalweni walo olandelayo iqembu leZimbabwe lizadlala leBurkina Faso lona elisezimeni esifana leseZimbabwe njengoba linqotshwe nge-1 kanyanga leMali emdlalweni walo wakuqala. Iqembu leCameroon lona lizadibana leMali komunye umdlalo wesibaya sikagroup A ngolwesithathu ntambama. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanjini.
Endlebeneza amehlo akho enhlizweni yami indebe zakho emqaleni wami hayibo 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 lusala phansi uthulwe
kehlukane ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Ingcwethi kwezempila kahle zigcizelela ukuthi abantu beqhubeke belandela isiqondiso zokwenqabela i-coronavirus ngesikhathi inani labatholakala belegcikwane leli liqonga. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha e-Washington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.